Yikutibana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 25 ngoNhlangula 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ethi engenesikhundleni akwapheli lomnyaka ejinta i-contract engange 1.3 billion ngisho ukuthi izezele ngawenzayo umsebenzi wakhe ngemva kokuthi emikele i-contract ikampani leyo esayine ukuthi iyelungisa iphasi ezinyeyona.
Umphathintambo obona ngezamandla kagetsi umnumzana zikaMaima Vaire uthi uhulumende sephe umsebenzi wokuqhelisa isitishi seWange Thermal Power Station kunkampani yakwele China iSinohydro.
So uhulumende ngayefulelaye futhi kumele ayenze kube lama-designated points ukuthi laba bantu babhemele kuzindawo zabo bodwa. In fact, uhulumende kumele abhane i-public smoking.
Uhulumende weZimbabwe ukhuthazwa ukuthi aphume lomthetho ovimba abantu ababhemayo ukuthi babhemele ndawana yonke ukuze bengaphambanisi abangabhemiyo.
Kulo bunzima obukhulu esigabeni sethu selusuku kakhulu, uma ngikhangelisisa izigaba sekabuba, izigaba esethuziya, isigaba sechitongo, nakaluba, echipale, echikila.
Abalimi bomombo elusulu ebhinga esigabeni seMathebelele North bathi sebechiya ukusebenzelana nenkampani elima uchinda eKajel ngoba ithenga umombo wabo ngentengo ephansi kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kolomsakazo. Umphathintambo obona ngezamandla kagetsi umnumzana zikaMaima Vaire uthi uhulumende sephe umsebenzi wokuqhelisa isitishi seWange Thermal Power Station kunkampani yakwele China iSinohydro. Uhulumende wenze lokho ngemva kokuthathela lomsebenzi enye njalo inkampani yakwele China, iChina Machinery and Engineering Company, esithi yayisehluleka umsebenzi. Ilizwe selile minyaka eminingi libhekane lodubo lokusilela kwamandla kagetsi. Umsebenzi weWange Power Station lo uzabiza imali engange 1.3 billion. UMavaire ukhethe amalunga amatsha amabhodi amankampani aphansi kwezesa ngeviki edluleyo. Kodwa iningi lisole kakhulu inyathelo lakhe ngoba amalunga amaningi engabantu bezanu-PF. Omunye wabasolele linyathelo njalo othi ukuphiwa umsebenzi weWange kunkampani entsha akusoze kulethe umahluko ngumhleli wephephandaba leSouthern Eye umnumzana Kholwane Nyathi.
Ngibona lento okwenzakeleyo namuhla kutshengisa ukuthi ugcizelela lokho esasikutsho ukuthi uMavaire umuntu odiniweyo ongaselambona emihle engatshintshi engasikhiphe edubeni lobesilale ukuswelakala kwethu kwamagesi lokunye nje okukhathazayo kwi-ministry yakhe ye-energy. Kutshengisa ukuthi umuntu ethi engena esikhundleni akwapheli lomnyaka esetshintsha i-contract engange 1.3 billion kutshengisa ukuthi izezele ngawenzayo umsebenzi wakhe ngemva kokuthi emikele i-contract ikampani leyo eChina ukuthi iyelungisa iphasi ezinyeyona.
Ukuze lulungisiswe udaba lokusilela kwamandla kagetsi eZimbabwe, kuyini obona kumele kwenziwe, kuyini okungenziwa ngabantu abanjani abadingakalayo ukuzama ukulungisisa lolu daba?
Ngibona iZimbabwe ayitsheli bantu abangalungisa lolu daba esilako ukuswelakala kwamagetsi lokunye okuhambelana le-ministry energy. Okuswelakalayo ngabantu abakhokhelayo. Ngibonani lokhu okwenziwe nguminista namhla kufanele kube ingqobe kumongameli uMgabe ukuthi elikukhangelisise ukuthi umuntu lo ofake ukuthi ekhokhele leyi ministry energy umuntu oqondileyo. Ngoba sokwenze uMavaire utshengisa ukuthi akanamandla, akagijimi ukuthi elungise lolu duke esilakho. Njalo lokho esitsho ukuthi nabantu abarisayikhiwayo abavele sebephelelwe ngamandla